Endabeni zethu lamhlanje ngolesithathu uNtulikazi 4, 2018 lizethulelwa nguPraxidus Jeremiah. Abezomvikela abe-Defence Forces bathi ingamanga imibiko ethi uhulumende usethumele amasotsha emaphandleni ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho. Nxa ikhona amasotsha ahlukumeza abantu, uzolukhuthazwa ukubana abamangalele kwabomthetho. Umkhokeli womanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi akulampumela yokhetho ezakwamukeleka ngumuntu wonke nxa kungaguqulwanga okuthile ukuqondisa ukuqhutshwa kokhetho elizweni. Umeli weZimbabwe omutsha kwele-South Africa uMnumzana David Amatsiripi uthi uzasebenza katalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kwele-South Africa leleZimbabwe. Namhla kwezemidlalo silethulela uluhlu lwamaqembu asefinyelele kuyadlala esigabeni sama-quarter finals kumncintiswano wenguqu wezizwe zamazwe womhlaba owenkezo ye-World Cup 2018. Ku-live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sikhangela ukukhathazeka kwabomanyana we-MDC Alliance abathi kuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yobulenjini yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Indebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-half past 7 ntambama lango-half past 6 kusasa ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kilohertz short wave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Indebele.